izulu liyachitheka kakhulu kuyinto enhle njalo into ejabulisayo ikakhulu ama farmers esigaba zonke nje ngabala ngithi ngxazana zonke zelizwe lakithi ikakhulukazi eMatabeleland abantu kade sebethwele nzima kakhulu ngendaba yokuthi baloko bebhizi ngokuthenga ifeeding njalo ifeeding yakhona bengatholakali noma itholakala intengo yakhona ibiphezulu kakhulu obese kusenza abantu ukuthi kwesinye isikhathi bathole sebengaselawo amandla bagcine sebesekela inkomo zigcine egcineni zizicubela nje bezishiye zinjalo egangeni obekade kungesinto enhle leyana ikakhulu kubalimi ngoba nxa ungabe uyakhumbula babenkomo ukuthi iningi labantu bakithi bakhangele kizo inkomo izifuyo nxa ukuthi abalazo izihlobo noma abantwana abasebenza kwamanye amazwe abayenelisa ukuthi babathumezele imali ukuthi bayenelise ukubhadala ischool fees kodwa-ke kube yinto enhle kakhulu ngoba nanto liyachitheka siyambonga uNkulunkulu kulokho.
Bakhona abalimayo kumbe abantu bathi isikhathi sesedlula?
Ukulima bakhona abaqalisayo ulima ngaphambilini kulelana izulu elali kivize ensukwini ezedlulileyo kodwa ke abantu base bakunanzelela bakubona ukuthi sengathi umkhathi sowusiya ngokutshintsha ngoba kulamalanga izulu sengathi silisiya ngokuqina ukuna kakhulu kuqalisela khonapho kujanuwari kusehla kusiyafika kubo April okungayisimvamisa yakudala ngoba kudala sasisazi ukuthi izulu kakhulu imbolisa amahlanga yayitholakala laphana ngabo October September kube sekusithi izulu lokulima bese siyafika laphana ukuqalisa ngokaNovemba kodwa ke kathesi kukhanya isimo sesijintshile kodwa abantu babhizi kulamalanga bonke abantu bayalima abanye sebeze belima langesonto ilanga esasilazi ukuthi lizilo
amadlelo seqalisile ukuhluma
egangeni nxa ngibhotabhota kancane akukabi kuhlehle ikakhulukazi endabeni zotshane ngoba sengike ngabhota ngaze ngayifika ezigabeni ezifana laphambili kwemabhongani khona le ndawo ababiza bathi kuse-22 indawo engcwelelane le-Wange National Park njalo engcwelelane lomngcwele waseBotswana leZimbabwe ngike ngayafika khona kodwa ngathola ukuthi amadlelo okuyindawo kakhulu bekufakwa khona inkomo emlageni kodwa-ke ukudla kwenkomo akukakabi khona kahle ngoba izulu khona nje kulamalanga liqalile ukuthi line okungathi kuqinile kancane kodwa-ke khona ngithemba mhlambe ensukwini ezizayo noma amaviki amabili amathathu alandelayo mhlambe lapho kuzabe ngcono ngoba njengoba nje kunje nje sikhuluma nje liphethe liyana sibile okuyinto enhle kakhulu ejabulisa kakhulu.
Abalimileyo ubona besenelisa yini ukuthola isivuno esizwayo?
Okwakathesi kusasekuqagela ngeke ngize ngitsho ngoba izulu lakhona ngeke kuthembele ukuthi mhlambe noma liza kuna kuze kuyefika esibangeni sokuvuthisa amabele noma mhlambe ilizulu elina kakhulu okwakathesi nje mhlambe kwesikhatshana esifitshane kodwa-ke njengoba usazi ukuthi thina abantu basemathebeleni nje sikhangelele kakhulu ekutheni siqine ezandleni ngoba akululanga ukuthi abantu bahlale bengalimi kwimvelaphi yethu noma ngithi yinto yasemdabu ukuthi nje abantu bakithi siqine ngezandla ngokulima emasimini so abantu baqinile bayazama ukuthi baphushe kakhulu kodwa okunye okungathi kuyahlupha yikuthi le nkomo lazo lezi esilima ngazo azikakaqini kahle ngoba lotshana bokakatholakali kahle zizahamba zidobha nje amahlamvu ezihlahla okungayisiki kudla okulomsoco kahle nxa sikhangele ezifuyweni ngoba ukuthi inkomo evikini nje leli edlulileyo iningi lethu besiloko sanathi semgodini sipompela izinkomo okungabekuyinto engathi bungathi nxa ukhangela mhlawumbe ukuthi mhlawumbe kusasengabo September phakathi kwesikhathi kodwa-ke uthole ukuthi kathi isikhathi bekufanele ukuthi ngabe kathesi inkomo sezitshengisela ukunona sezitshengisela ukuthi noma ezilamathole sezinonile kodwa inkomo zisacakile baba unkomo akukakabi kahle hlehle ngesimo esaziyo noma ngesimo esifisa ukuthi ngabe kuba yiso kodwa-ke ngithemba mhlawumbe sikhangelele ukuthi mhlawumbe kuza qeqa kuhle nxa sikhangela emavikini amabili azayo ilapho mhlawumbe utshane ubuzathi ukuthi ukubona kancane lapho esathi lathi sikhangele sibona ukuthi ngeqiniso kuyiwa ngaphi.